soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali buka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaziko 18 Mhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu, bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso, ngathi nje ngisa ubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Wathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenjamulela ifoni waqalisa ukucisha amapilisa.
Umanyano wabezokholo o-Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngekhola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo, ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madodasiyo vota.
Asambeni madodasiyo vota. Sivotele nkunda
Asambeni madodasiyo
vota.
Amapolisa ebikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF kobulawayo abakade bexotsha abathengisa ezitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imifanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe, eyinye itshengisa ubuso babo ilokhu ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli izindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ngalolu daba ezivalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists, njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina ngisebenzela eBulawayo Media Center eseRoyal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khonaphana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labomama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyanisebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenge kibo impahla ezehlukeneyo, ama-vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake waba lipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama-victims. Sa-identifya ubaba oyedwa ochayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani, babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani, ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami ngu-Anastasia Ndlovu, ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso, ngathi nje ngisa ubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenjamuleli phone waqalisa ukucisha amapikisha wabona izithombe engizithethe ngisebenzela egweru wabese si ngumuntu kaChamisa lo ngumuntu kaChamisa ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka mina ngiyi customer yakho ngiyanithenge kuyizinto wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabese embisela ifoni yami wathi sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kungisindisileyo kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhu engichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu
bakwamukele njani emapholiseni lapho siyamangalela abakuchayileyo kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba
ngihambe ngamangala e-Central Police Station ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi inyembezi seziphomba ukuziphumela bamfaka ku-private room wangi-interviewa kuhle wakhuluma nami kuhle wabhala kuhle i-statement sami ngaseneso sikhathi umember in charge wambiza umama lwa wambuza ngodaba lwami wabuya wazongikhangela wabesuka khonapho wabuyela e-ofisini yakhe waphuma le-team yakhe baya-investigata ukuthi kuhambe njani wathi ephenduka wathi hhayi sesivele acwayisisa ukuthi kuhambe njani hhayi okukhulumayo kwenzakele sibili but siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini ifoni yami ifile iscreeni i-iPhone kuselele i-Samsung esebenza kuhle ngilayo ngathi ngiyakhangela efonini nhlanhla ngathola kule video e-complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunitshaya ngabanika amapholisa
Hello ke ngu-Anastasia Ndlovu intatheli zindaba e-Studio 7 obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba kodwa ibandla leli elezanu PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo njalo umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho sixoxele sikhulumeli salumanyano umfundisi uSenisibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenze izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu esikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabo makhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ngathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi esifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook, silama Twitter, ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwi ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaquka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizinisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalists sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza. Sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi.
Ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene, abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale. Kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula. Simzwile labe opposition bonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza. Yona liyani i-5 minutes esiyicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakhaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwane emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenesibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semaNdebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMatabeleland Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kwe-information lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama-opportunities, sabona ukuthi ngcono sibumbe i-Farmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthengiswa kwezinto ezingezolimo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kufanele ukuthi i-association yethu kube yiyo ekudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyeneyo?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikutsho ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered. Njengoba nje sisondele ekhethweni kuya kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe i-registration, kodwa ngenxa yokuthi abantu babe nesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe nesifiso sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika i-registration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama-opportunities lokunye okungasincedisa kuma-different organizations. Sathola i-Zimtrade seyasincedisa yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi-exporte kumbe isinikeze ama-contracts azabe engawezinto okumele zi-exporte ziphume ngaphandle kwelizwe. Nokunye esesikwenzile esabubhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imakethi, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi. Saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungakufuneka khona ngale ngaphandle emazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nokuthi lama-tractor ukuthi singawathola kanjani through i-bank, i-EFC bank, sithole i-contract of 3 years ebhadalwa kukhulwa nge 13% per annum. Oku kusho ukuthi uhulumende asikangeni deep kodwa kukhona okuthembisayo kuma stakeholders esesingene kuwo laba ngaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amaneni okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Silamalunga amaningi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngoFebruary kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abasengabanye ngama full members. Bavela nje ezigabeni kuma district ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, iLupane, iBubi, iNkayi, iMangwe, iBulilima, iNsiza, isigodini, iMatobo. Kose ngathi ama district wonke esingelayo nje idinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south silawo silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ebhinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana Previous Mkandla umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeMatabeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle linodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yengcingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla leZANU-PF bazadutshulwa babulawe. Ukamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kukhulu umsebenzi ngithanda ukuphendula lawo futhi beMRP uthi ngizabona abala information abala lwazi olugcwele ngeMRP yabo ngoba njengamanje bezobethi asiyeni ekhaya siye gqugquzela abantu bevotele iMRP. iMRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela iTriple C mani namandla, thengana amarayisi lamachukela lekhampeni la iTriple C. iMRP yen leyi ayikho umqondisi badlala ngani ngoba ngempela angeke lisijethi sifunkuyavotela umuntu oyedwa mbaba banga OMP MRP kumbalila information njohan lipusa MRP ifaku mto yedwa oi membu parliament nye lifunu suwa la hapa likiwena na mapas kama le malisha mbote kase mba kwetu umiku indichuta luwazu utu uyapela na umuyakana hambali utala pansu utu wengpotliwe wazu iku mbeli nga likipa la ikon njoha unye mdo likuni malila ikon ITCCC ay MRP ndo mkontisi kase mba kwetu ya atu okizito umbemani ngazi divuza ngoba la information siyabo.
Sanibonani basazi ngasuthu 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsha kwezilwandle. Hayi thina siyaphila ezimzini. Ya, hayi ayinamazwi amaningi ngifuna ukwatsho kodwa ke ngibona kulamazwi engathi ngawatsho phambilini kodwa ke ala ngizi kuwezwe emsakazweni. Ngangithe khona into ngekhala nangikhalela khona kube lelanga ezamiswa njengeholiday eliyabalimelele ukuthi sikhumbula izihloko zethu ezabulawa umbhuqazi. Yokuphila amazwi engakhayela kwena nxa lingasakaza hle mhlawumbe abaningi bengazwisisa kwezokusenza kwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sihlele uhulumende layo uhulumende esekuzwisisa laye ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe usihulumende kumele yaziswe nxa uhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudeclare njengedeyi eyembhuqazwe day yiyo into engikhalelayo bafowethu ngenxa yokubana xa sikhala kudala emu kamuva le ngesikhathi amabhunu noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise endlikazi kwayezikhona amabhunu encethwani besithoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu kulo mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yabulawa igugurawuni ihleli yaba inlutshwane kakhulu kasekwasikhompiya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwenda khona ngokwakhanyela ukuthi khona beyithanga esigwagwagwa antobona abantwana abafayo kodwa ke konke lokhona sesikhala nje ukuthi kona sibe le-holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembhucazwe ngesikhathi segugurawuni uphele ngoba i-generation yethu abadala behluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yi-holiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe le langa lokuya sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhucazwe hhayi imbona thi kuyakungaqondanga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 hlelele zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa abantu sebeposta ama-election asetshontshiwe mathuthi ama-election asethethwe sezivele sesibona nje kati kungaza kanjani ukuthi usiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hhayi ngifake ilokuzeni ibhili ibhili iprotekta bani kubani ngoba mina ime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyako zayo I mean sokuqediwa ukuvota uzama ukuprotekta into osuyibambile kambe ungaprotekta into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hhayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa-ke the main problem yokuthi laba abantu okuthiwa yiZANU-P F bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku-Studio 7 la kodwa ngabantu ababeloku bethreathen abantu besekhaya bethi asivoteni asivoteni yena umuntu engayi asihambeni sevota bantu sihambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobu kule ngoma enye ngiyangizwe bethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje sethula njani thina silokhu sikhona apha eGoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabe ngivele ngiyavota ngi-registered ngiyavota mina ngina problem olright asihambeni sevota madoda olright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti zanu wena ke uthini olright siyabonga
aleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingeleyo kubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gisidwe abanungamili ngomo nogisigadi nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwambala ukubuyela kwisichema sethu sama-orias kuyodlala umdlalo webholo futhi sazi kukhithwa ibvaniwe ibe sohlungu khulu kwambala sithi ma sivuka ngolosibili saziwa umrhathi wemdlalo webholo wekhukhwezi FM bizwa uBig Joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibvani yesezimbabwe ekhithiwe so nathi sithabile khulu kwambala ukuzwa into sifana leso savuka saziwa yonke into so kuhle khulu kwambala ebengithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi waba mutasa noba ndebele noba mugada nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi olo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into le ibemoshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingakhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe lezimbabwe mabazoma group mhlawumbe izothola ithimu amathimu araiti iqualifye kuthoma kuya World Cup ngale United States American khona naseCanada nase-Mexico ngiyathokoza amen
njani bantu bakwa-Studio 7 njani nonke nabalaleli phela nami namhlanje ngiyemphawule umntwana enhlabathi ngelapha e-Johannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana eGwanda eJawunda into ebengicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu ngicela ukuthi laba abantu abangena kwi-Studio 7 bayeke ukungena ungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela ingilobani bani azabake angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le ku-SABC ngokubingelelwa lapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala lenzeka lakithi ko ebengicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke engakhethi ukuthi usupporta iphi party supporta iphi party kodwa into engicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi isano yehluleka kudala kuletha intuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzane kubapha kunamfaqa kunana kunana kunamali ahlale bekhuluma ukuthi bazondi i-USA America kodwa basebenzisa imali yabo. Uzonda kanjani umuntu ukuthi angifuni loyo ancindezele ngenza lokhu nalokhu kodwa uma sewufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna iy'nkomo zakhe ukulima ngazo yikho lokhu kwenzakala esifama. So ngiyacela abantu bakithi i-labour nje ukuthi ayizane umuntu osasapota izanu manje nangimbona nje njengomuntu ongenangqondo umuntu osakhulumela izanu ubona ngathi izanu izompha something kakhohle bazobe irobha ngama-rice lawo nama-two liters lawo namagogogo after 5 years ukuhambe ungavote into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngafunga sayivotele babeyokushaya bakubulale futhi cela abantu bakithibena ingqondo. Ngiyabonga kuleyo ndawo ameta John Nhlabathi ukhuluma ngelapha endaweni yaseSouth Africa eJozi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bayajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu $50 to $60 million ngomnyaka njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi $10,000 ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uTim Muringai kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Thande. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuzancedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le billion dollars lapha kodwa uthi i deal lakhe li include uku own ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabi hostwa hi America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho inguqu and then abantu abangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye maye efakwa kuma adverts lapha e-Coca-Cola, e-Pepsi, lan, abantu abaningi, amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle ukubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuthuki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi ipho inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi sakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le-South Arabia ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama players amatsha but i-competition yangkhona lokhe ise Europe labo Britain labo Germany labo Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama players ngoba sasibona ozatlane labana beSweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players oBeckham ngingamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini, but oka test badayi inguqo yalapha is standard sangkhona siyehle. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke nguTimo Moringa isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele elizwe nsuku zonke ngehola lika-1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandling sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.